abantu be awe America particularly New York basi rizive kuhle sibili bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November uqalisa ukungena kukamngameli welizwe uComrade Edim Mnangagwa. So yikho ke sibe sikoka ke nje amanye amakhampani ukuthi hayi kabalandele laba abasebe express interest kudala. So ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Sithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonana ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo Standilizwe. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga anti and angaguga umele aphume esotsheni. Umuntu angaphume esotsheni esesea un community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini, kuyenzakala lokho everywhere in the world.